Lamhlanje kweziphathelane labesifazana silethulela iziqa zengxoxo esasiqhuba labesifazana kumnyaka wedluleyo esiwugqibe izolo. Ngesikhathi iningi labo lisithi likhangelele ukuthi umnyaka esiwusungula namuhla ube ngcono. Saxoxa lonkosazana Primrose Java onombala omhlophe owe albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha, enye yazo iphila lesimo esifana lesakhe.
Abanye bahlangana nabo ebhasentaaaaaekhafula esiwo lawo uzaasalom inkinga ayisesikolo solo wayekule ngani gaphathekanga ayinazoangisafuna uhambe esikolo. Abantu bona bahlala beyihlokoza abanye bengiza okulomunye naye
saphinda saxoxa lo nkosazana Sibongile Banda umabhalane ogatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party owathi abesifazana abeMathebeleland the Midlands basalele emuva kwentuthuko nxa beqathaniswa labakwezinye izigaba zelizwe.
Omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi seguguraundi. Siyabhoda mhamba ezigabeni. Ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi nobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence kuzisa ubuhlungu kudekiseni ukuthi ngaphakathi sifunda asikapholi. Sisizwe samthwakazi esigcina amasiko kungumhlola oyesabekayo nxa ubona umntanakho ubabakazi. Isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho, sebulawa emehlweni akho. Akala angamkhalela, akala amkhalelayo, akula ncazelo. Ngeza ke ngithi kuyafanana lokukamama wonke elizweni.
Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana, unkosikazi Sithembiso Nyoni, omela iNkayi North edale lePhalamende, ongowebandla leZANU-PF, wasola isehlakalo lapho untombazana oleminyaka elitshumi lanhlanu abhubha ebeletha eMarange.
Sivela neMashonaland Central eMbile sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona ababemithisiwe within a short time. Safika sahlala phansi lezinduna labosebhuku labalisa lenkokheli zonke ezikhona labantwana amankazana amanye ayemithisiwe babekhona khonapho. Sayixoxa indaba le ukuthi kababuyele ezikolo lamatisha babekhona and thina sokumele sicreate i-system eyamukela amankazana lawa sibarehabilitate siwabisele ku-community sibabisele ku-society.
Abanye njalo abesifazane esakhuluma labo bakhala ngohlupho lodlakela ezindlini, ukuswelakala kwamanzi, amagetsi, imali. Saxoxa lo nkosazana Patience Sibonisiwe Moyo owatholakala ephila ngemva kokuwela egodini elitshonayo elilenyoka lapho ahlala khona okwamalanga ayishumi lanye 11 ephuke ingalo njalo engelamanzi lokudla.
Ngangimemeza even i-traffic eyayidlula emgwaqweni amabhasi ayedlula ngangiwezwa kuze kutshaya isikhathi se-curfew ngibe kwazi ukuthi manje sokuyi-curfew. Ifoni yayile 67% ngafica ukuthi ifoni i-network ayisabambi emgodini. Ngazama ukuthi ngi-type ama-message ngirekhode lama-audio ukuthi ngiphosele ifoni ngaphandle kwegodi ukuthi engxenye ma ingaphumela ngaphandle kwegodi ingadeliver ama-message kube lo muntu onganisiza. But ngenxa yokuthi isandle salimalayo ngesika-right esika-left ifoni yayiphenduka emoyeni. Ngaswela ukuthi ngenze kanjani ngi-scream i-voice kutho ukuthi ukuphumela ngaphandle kwehlula. Umgodi wawumanzi kwakungalaleki. Uma uhleli phansi 2 minutes vele impahla iyabisimanzi ngisukume ngime. Ilanga kangizange ngabona ilanga ngize ngaphuma emgodini wangkhona. Ngangihleli nje uchama ngangichamela khona lapho ke kwakuyi-toilet kuyiphokoni. Kungela kudla kungela manzi okunatha. Ngazama mpela ukuthi ngiphande umthombo khona lapho ngisiza ukuthi indawo le engikiyo imanzi. Kodwa iphawa ngangaseli yokuthi ngiphande ngiqhubekela phambili ngesandla sika-left ngagcina ke yonke into. Helelwa nje into engangiyenza kuphela ikukhuleka ngisemgodini ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngiphume kuleli godi ngingophilayo ukwenzela ukuthi noma ukufa kukhona kwadalwa ngifele ngingaphandle kwegodi bathole umzimba wami baye ngibeka lapha abazokwazi khona labantu abami bathole ukungivalelisa. Akula into engangiyenza, ngangikhuleka kwesinye isikhathi ngihlaba umkhosi kuphela ngikhale ngize ngibuye ngithule ngedwa. Into engayibonayo kuphela emgodini inyoka kuphela zwiye eyi-brown. Ngazama ukuthatha ugodi ukuthi ngiyitshaye inyoka leyana ngayibona ibuyele emlindini, ngabona ukuthi kutsho ukuthi hhayi ayifuni lutho kimi. So inyoka leyana ijeke kuphela ibuyele emlindini injeke, even ilanga ngizavuka ngiphuma yabuya yabhodabhoda yaziyelela emlindini.
UNkosazana Moyo uthi wahlengwa inyanga eyayisiyahlamba amathwasa egangeni. I-Studio 7 izaxhumana lo Nkosazana Moyo ukuze sizwe ukuthi waluthola na usizo lwemali ayiludinga ukuthi ayihlinzwa elatshwe lapho ayelimale khona, lokuthi impilo yakhe isinjani.